Tiena mina ntembu Jesu namhlanje ngomvulo kunjenje usuku lokunanza andokubonga njalo amaqhawe akithi 8:30 izo nesikhathi yabona ke ngalesi sikhathi akahle ngamukeleke uReverend Mhlanga usuka ke eZimbabwe Council of Churches. Baba Mhlanga livuka njani selamukela akumsakazo weRadio Zimbabwe?
Siyavuka JP, siyabonga kakhulu baba.
Baba Mhlanga, sile sixoxe ke lapha ke ubana ke uhlupho lolu lwe COVID-19 ubhubhani lolu luphazamise njani linake abezinkonzo ukubana ke libe likhonza ke labanye?
Ngiyabonga mfowethu, ngaphandle kokuphambanisa izinkonzo singavumelana ukuthi hatshe elizweni lakithi kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele uhlasele waphambaniswa yilo mkhuhlane wobhubhani. Njalo nxa singacwayisisa sikhangelisise sizabona ukuthi kuhlasele abalomnotho lalaba abaswelayo kodwa kuhlasele futhi ngendlela ezahlukileyo osokwambule izichenxe lokungalingani ekuphileni kwethu siphila lapha emhlabeni. Ngokunjalo sizabona ukuthi indawo ezijiyeneyo ikakhulu kaselizweni besixwayiswa nalapha engihlala khona mina okule bandla khona sesibone izimfa eziningi abantu abaningi abagulayo kanti lokuhlaselwa kwabantu ngendlela yokuthi baziphilise bakwazi ukuzincedisa lezimuli zabo kwengeze njalo futhi esingathi thina ukuxabana kwabantu ikakhulu abesilisa labantu abangomama kusiya ngezindubo ebesezikhona emakhaya i-gender based violence isuke yamemetheka futhi ngenxa yalolu hlupho. Kanti abantwini abancane abantu abatsha abanye ngenxa kungayo ezikolo lokwenzani sebezilibazisa ngokuthi bethatha izidakamiswa lokuthi baye emacansini begcina bezithwala lamantombazana bebancane ngokunye sikubona ukuthi kuze yalo umkhuhlane wobhubhane.
Asikhangela njalo ke linake njengenkokheli kezinkonzo alisiza njani ke amalunga enu ukubana ke bebezilondoloza kundaba lonolu ke lo COVID-19?
Nxa sifunda imbhalo fowethu iyasazisa nxa sifunda kumlandu ukuthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokusilela ulwazi ngokunye esikukhangelayo ukuthi kambe siletha njani lokhu okuliqiniso ebantwini lokhu okuzasiza kugcine impilo zomphakathi ungakhathalekile ukuthi umuntu ungumKristu kodwa ngoba umuntu wonke nje eyidalwa sikaNkulunkulu. Ngokunjalo siqhubeka sikhuthaza sinikeza ithemba siqhubeka sikhuleka nxa sifunda incwadi kaMpostoli uPawuli elobela ibandla laseKorinte isahluko sesithupha ivesi yeshumi nesiyagalombili uthi yena khulekani izikhathi zonke ngomoya ngokucela nangokunxusa. Ngokunjalo siqhubeka futhi sikhuleka simcela uNkulunkulu kodwa asipheleli lapho. Lapho kweneliseka khona nxa kukhona okokudla abantu abangakuphiwa bayakunikezwa ukuncedisa lezomuli ezibhujelweyo ngokuba khona kungcwatshwa labo ababhubhileyo. Kanti ngaphezu kwakho konke okumqoka yikuthi abantu baziswe bangazivikela kanjani ukukhuthaza ukugeza ngesepa lamanzi ukugqoka amamaski kanti lokukhuthaza ukulandela lokhu esikukhuthaza ngabezempila kahle ukuthi siziphathe njani ukubalekela ukubuthana nje kungakhathalekile ukuthi sikwenza singaphi lokuthi khathesi kule ndlela asambeni siyethatha lawo majekiseni osekubonekela ukuthi ayancedisa kakhulu ukuthi sivikele lolu bhubhane.
Asikhangela ke kathesi ke sekukhonzwa njani akusiya ke ngalolu bhubhane lwe COVID-19 abantu sebekhonza njani ke kulezi nsuku?
Kathesi sibone futhi singathi ngesipho esikhangela ukuthi uNkulunkulu usinikeze sona. Amabandla senelisa ukuthi engene emafonini, emakhompyutheni, ukusebenzisa ama-WhatsApp, ukusebenzisa ama-Zoom, ukusebenzisa o-Google Meet. Yebo singavumile na akusiye wonke umuntu owenelisayo ukuthi axhumane lenkonzo ngaleyo ndlela. Kodwa iba khona futhi eminye imizamo ukuthi lapho kweneliseka khona asithi kule foni eyodwa ngekhaya. Abangekhaya sebengalalela kuleyo foni i-message yabe ifakwe ngumfundisi. Ilapho eletha intshumayelo nge-WhatsApp.
Asiyabonga Reverend Mhlanga amazwi enu okugcina ke sikhangela ke labo abalokho bedonda ukuthi bayehlatshwa ke ama vaccines ngawukuthi.
Uyazi JB izolo la last week bengithumayela church last week bengithumayela ngesahluko uNamani ulobu lephero uyafika kuElisha uthi hambe geza eJordan. Athi thina lapha emvela khona sile mfula engcono kwedlula le iJordan engcolileyo. Waphosa waswela ukusila kwakhe ngenxa yokuchothoza lokhu ayekukhangela engahambi ngokukholwa ukuthi mhlawumbe usizo lwakhe luzavela kulelo Jordan alibona lingcono engcolileyo. Izolo ngathumayela uJesu uhlangana lesiphofu undoda ozelwe engaboni. Ukhafulela phansi uJesu ahlanganisa inhlabathi lodaka agcoba emehlo ebese sithi hamba uyegeza emfuleni. Ngokunjalo lo ndoda ngokukholo wahamba wayageza wathola ukubona. Engikuthoyo lapho JP ukuthi kumele sikhole ukuthi leyo vaccine yisipho uNkulunkulu angasiletha kithi. Yebo singabe singayicedisisi kumbe sibe umbuzo kodwa uma sisethemba uhulumende wethu, uma sisethemba bezempila kahle lokho kubonakala ukuthi kuyasiza. Kumele sonke sihambeni siyehlaba. Ngingathi ngivele ngikutshele ukuthi mina uhulumende wathe vikile I think around March ukuthi abafundisi lamanye ama-essential service bengahamba beyehlaba. Ngavele ngayahlaba I think 27 March ngayaqala phambili ukuthi ngihlabe ngoba ngikhole ukuthi kuqakathekile lokho.
Asiyabonga Reverend Mhlanga libe losuku oluhle namhlanje sithakazelela kamaqhawe eZimbabwe.
Ngiyabonga mfowethu uNkulunkulu abusise ilizwe lethu njalo.
Asiyabonga. Sibonga njalo ke abe Apostolic Women Empowerment Trust abayibo ke abasethuleleke loluhlandla ke esixoxa khona ke lo Reverend Mhlanga abatholakala ke ku number 22 Lana Avenue eVinona esigodleni khona pha ke eHarare. Ukanti ke nxa ukuthi sifuna ukuthi besixoxa labo ke abe Apostolic Women Empowerment Trust sibathola ku 0772 700987 0772 700987 aloba aku 0712 865 764 0712 865 764. Radio Zimbabwe iwona umsakazo mlalele othandekayo.
Sikhumbula maqhedina skumbula skumbula
maqhedina mama skumbula skumbula maqhedina mama.